Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Linga livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngomvulo mhla ziku 10 kwenkwezi 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, uhulumende weLebotswana uthi uhulumende weZimbabwe kayisongxenye yohlelo lokwakha ibholoho likazungula elizaphawulwa namuhla, lanxa umongameli Emmerson Mnangagwa esithi lelizwe leZimbabwe lalo laphathisa. Ezinye njalo eziphatha amandla zamabandla aphikisayo ezivalisa elemthwakazi Republic Party lele MDCT ziyaxoxebuka zisiya kubandla lezano PF.
Okwasenza sehlukana laleli bandla yikuthi sinanzelele ukuthi seliphumile endimeni eyiyachiyo nobaba uMorgan Tsvangirai.
Udaba lobukhosi bamaZulu kwele South Africa lokhu lungakalungisiswa ngoba abanye besi osekhethiwe ukuba inkosi uMisi Zulu akumelanga agcotshwe.
Yona indaba yewini kayisiyo indlela okukhethwa ngayo inkosi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Uhulumende weLebotswana uthi uhulumende weZimbabwe kayisiyongxenye yohlelo lokwakha ibholoho likazungula elizaphawulwa ngokusemthethweni namuhla. Umongameli Mnangagwa eloba enkundleni yokuxhumana ebulenjini eTwitter uthe uza kuba ekhona emkhosini wanamuhla ngoba uhulumende wakhe wabona kufanele ukuthi angene kuhlelo lokwakha leli bholoho. Ibholoho leli elenjanji lomgwaqo lidlula phezu komfula uZambezi liqhumisana amazwe omabili aweBotswana leZambia. Ingcwethi zithi lokhu kuzakwenza eleZimbabwe liswele inzuzo kuzihambi lemithelo yemoda ezithwala impahla ngoba bebequma eZimbabwe ukuze bafinyelele amazwe womabili. Embikweni wethulwe nguhulumende weLebotswana lelo lizwe leZambia yiwo awakha leli bholoho. Lumbiko uthi Mnangagwa uza kuba ngomunye nje wabamongameli bamazwe angumakhelwane abanxuswe emkhosini wokuphawula ngokusemthethweni leli bholoho lamhlanje. Lwezempila kahle lubika ukuba kulabantu abane nje kuphela ababanjwe igciwane le-coronavirus, njalo akula muntu obulewe ligciwane le-coronavirus kumanani awethulwe izolo. Bonke abahlanu ababanjwe igciwane le-coronavirus ngabakobulawayo. Lolu gatsha luthi kulabantu abazinkulungwane ezedlula ithumi lasithupha 16,792 abahlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 izolo nje kuphela. Ibandla lezanu PF esigabeni seWange liveze abantu abedlula ikhulu asebesuke kwamanye amabandla aphikisayo bangena kuleli bandla. Omunye wabaveziweyo ngumnumzana Akim Lubinda wake waba ngunobhala jikelele webandla leMthwakazi Republic Party. Lo mnumzana Peter Nyoni wake wamela isigaba seWange West edale lePhalamende engowebandla leMDCT lisakhokhelwa ngumuyi umnumzana Morgan Tsvangirai. Kuthi esigabeni seMatabeleland South kubikwa bekulomkhosi wokwamukela amalunga adlula ikhulu asuke kubandla leMDCT esiya kubandla leMDC Alliance. Sixoxe lomunye osandasuka kubandla leMDCT waya kubandla leMDC Alliance esigabeni seMatabeleland South umnumzana wathi Sibanda. Saqala ngokumbuza ukuthi uhambe njani umkhosi wokwamukela amalunga asuke kubandla le MDCT ngomgqibelo
besilo umhlangano we district eMatopo North esigabeni seKhezi lapho ebesisamukela khona amalunga amanengi avele kubandla le MDCT okugoqela umama uMendi Ncube waye ngumsekeli kaMgcini Ngcebo kuNational Women Assembly MDCT okanye lo mama uVivian Ndlovu obe ngunobhala wabomama eMathabeleland South okwasenza sahlukana laleli bandla yikuthi sinanzelele ukuthi seliphumile endimeni eyachiwa ngubaba uMorgan Tsvangirai yokususa iZANU PF esikhundleni sebengani basebenzisana layo uzakhumbula ke ukuthi iMDC libandla elasungulwa ngo-1999 lapho obesikhona lamanje lalapho siye khona ngabantu ebeke sikade sisebenza labo bekulokwehlukana nje kokubona kombono uyakwazi ukuthi kuthiwa abantwana benja abathungululi ngelanga elilodwa so ukuthi kuthiwe besasiye ku-MDC enye hayi akusikoqiniso i-MDC yinye babagambe
ya ungasitshela ukuthi manje nxa wena ukhangele ubona ungani ibandla le-MDC Alliance lilakho kuphumelela na kukhetho lilamathuba angcono kule MDCT
nxa abantu bengasebenza gadalala amathuba amaningi okuthi ibandla le-alliance liphumelele into eqakathekileyo esemqoka yikubumbana lokusebenza gadalala indawo zonke abantu babambane kukhutshwe isitha
bakhona abanye abasola umkhokheli webandla le-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa besithi ungani ngala magcebo wokuphathisa labo abafuna ukuthi kube kuguqulwe umbuso uthini wena ngobukhokhelo buka mnumzana Chamisa
baba Gandhi inkokheli ngabantu mina ngela ngamamaso ngokubona kwami ngibona ngani akala sici lo muntu ubaba upresident uNelson Chamisa into eqakathekile ukuthi kumele simchase sonke laba abasolayo ngabahambisana lombuso wesitha besenzela ukuthi singafiki eKhenani lapho esifisa ukuthi siyefika khona ngokubona kwami mina ngedwa ngibona elamathuba amaningi kakhulu into eqakathekile ukuthi simchase sonke njengabantu benhlanganiso kuvele kuswelakala ukuthi abanye babe lensolo kodwa mina ngesami isibonelo lokuzwa ngabantu bekhuluma kuground because okuqakathekileyo amandla enhlanzi asemanzini amandla akasebantwini okuningi lokhu hayi ngaba ngafisiyo ukuthi siphume kulobu bugqili esiphakathi kwabo
lo ngumnumzana wathi Sibanda osanda kusuka kubandla le-MDCT waya kwele-MDC Alliance ubexoxa ecingweni le-Studio 7 esemadobo
Lo ngumsakazo we Studio 7. Sisakaza eZimbabwe. This is what siphuma a Voice of America at the Washington DC.
Usekhethwe ukuba inkosi yamaZulu umnumzana misizulu kaBheki Inkosi ubikwa egijinyiswe ngabantu kade behlome ngembhobho ngomgqibelo lokhu kuza ngesikhathi kulabanye abathi incwadi yemfa iwill eyachiwa ngunina indlovukazi ushiwe Mantombi Dlamini Zulu wayephethe isihlalo sobukhosi wabhubha ngemva kwesikhatshana iphethe lesi sihlalo sixoxe lengcwethi ecubungula ezamasiko umnumzana Greg Carford Loza Sibanda saqala ngumbuza ukuthi ukubona njani okwenzakala kwele South Africa ngendaba yobukhosi bamaZulu
yona indaba yewili kayisiyo indlela okukhethwa ngayo inkosi uyawubona ukuthi imkhuba yesilungu singene njani yavoxa kanjani ikho khona okusokusenza ukuthi kathe sibone khona phana esigodlweni so ngathi kukhona ukuphikisana ngoba sokushiwe indlela esiyaziyo ekukhethwa ngayo inkosi akula wi kodwa ke ikhona indlela evele ikhethwa ngayo inkosi so le into yokuthi thiwa kusokule wili hayi mina nxa ngikhangele lami njengomuntu ohlaziya isintu ibona sengathi kube lokuphosisa okuthile nxa kuyikuthi khona bathiye bebeka iwili besithi bona ubukhosi buzabekwa ngewili iwili ayisindlela yokubeka amakhosi akithi.
Wena ngokubona kwakho ngubani okumele abe inkosi?
Mina ngokubona kwami njengomuntu ohlaziya ezamasiko, lapha nokumuntu okumele ukuthi ngabe uba inkosi ngumntwana wekhosikazi lesilo elivela kumbe ngithi alithatha livelela kweyinye inkosi. Nxa kukhona umama amthatha evelela esikhosini, nguye umuntu okumele ukuthi ngabe uthola indodana ezakuba yiyo ezaphatha laphaya. Angifuni ke ukuthi ngithi mina ngikhombele ukuthi uba, kodwa ke ngokwesintu umama lo thethwe esikhosini uye ozala umntwana okumele ukuthi athathe ubukhosi balaphaya wazo. Yiyo indlela mina engubheka ngayo ngikhangele ngokwesintu, njalo okungasoze kuqhathe isizwe, ngoba isizwe kumele sibe lendlela yaso yokwenza izinto, hayikhona ukuthi bese kuletha isilungu.
Sifundo bani esingatholwa ngabeZimbabwe kudaba lolu?
Iye baba Kande, ngiyazi ukuthi khona kunenge okumele ukuthi ngasi yakufunda, njalo futhi kade siwukhangelele ukuthi sikufunde emveni kokukhothama kwesilo samazwe. Sokunzima ke kathesi ukuthi khona sifunde kubo, ngoba nxa sokusebenza iwili kusuka kube lenkinga kakhulu ukuthi khona nxa sokusithi lowo muntu sokungasela system esebenzayo, sokusebenza ukuthi ubani yena ofisa ukuthi ngabe ubani nguyophethe, kusho ukuthi akusela system. So ke kathesi ungakhangela ngendlela liyanela phana kwazo, sokusiba nzima ukuthi sifunde njengabantu bangapha eMandebeleni, njengabantu bangapha abakhangelela ukuthi nga siba lenkosi, sibe sikhangelela ukuthi thina siza kuba lempendulo enhle evela kusuccession ezakwenzakala laphana kwaZulu emveni obani silo sikhothele. Kodwa ke kathesi ukhanya sengathi hayi kuza kuba nzima ukuthi laphana sifunde, ngoba nxa kulokhu kulandela indaba yamawili kusho ukuthi hayi sokuza kuba nzima, kanti sokuza kuba nzima msakazi ukuthi khona sifunde ulutho, sokuza kuba nzima ukuthi sifunde ulutho. Njengakathesi sikhathazekile ngalokho okwenzakala laphaya.
Umnumzana Greta Vodloza Sibanda, ingcwethi ecubungulayo zamasiko, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Inhlanganiso efuna ukubuthelela ulwazi lamacebo ezizalwane zesigaba seMandebeleni ngenhloso yokuthuthukisa lesi sigaba ePutheho iphakathi komhlangano oyiviki yonke oqale izolo. Sixoxe lesiphathamandla uMnumzana Joshua Mhambi ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
IPutheho ligama lesiSuthu elitho umhlangano. Umhlangano kayiso nhlanganiso, kodwa ikuqoqwa kwaba ukuze bahlale phansi baxoxe lokho okubakhathazayo. Ke kuPutheko bekuhlanganiswa abantu ukuthi baxoxe izinto ezibahluphayo socially, culturally and economically, land justice and governance problems of Matabeleland. Kusho ukuthi kukhangelwa izinhlupho zeMatabeleland hathi ngokukhala, kodwa ngokuthi yebo isimo sinje abantu bangenzani. Iqoqo leli lidalwe ukubona impumela embi kubo grade 7 ama results abo, lokunanzelela ukuthi la ku A level kulohlupho. Le nto eziningi ezihluphayo eMatabeleland yikho iPutheko ejonge ukwenza, ayisiyo mhlanganiso, kusese ngumhlangano wokuxoxisana ngenhlupho.
Sizwa kuthiwa umhlangano eliqale ngesonto uhambe kahle, ungasela ukuthi umhlangano lo ngowani, njalo ngobani kade bekhu bekhuluma besethula ama.
Yebo ke. So bengisathi nje ukuthi kula ama platforms lapho obekuxoxisana khona ubo WhatsApp uma small group discussions ngaphansi kwezihlahla ngaphingaphi bekuxoxwa nje okweminyaka emibili edluleyo. I-convention le iphutheko isikuphutshisa ke lokho bekusenzakala ngokuthi kuxoxiswane kuvunyelwane ukuthi lokhu siza kuphatha ngalolu hlobo lokhu siza kwenza ngalindlela. In other words, it's the conclusion of the debate and adoption of resolutions long proposed and debated publicly in chat groups, kuma community meetings, in shogo ega kulu. Kunyuz, kupekandaba letu, iputeko, lako bekuxoxiswane. Namhla sibelo mthandazo, okuchwe ngu Dr. Emmanuel Sabangani, Oye Heal the Wounds Ministry, ngosibulele ngomthandazo, kubele sikhulumi uVincent Dlovu, uIsoNcube, uNonhlanhla, uNhlanhla Moses, Ncube Ngxolele, uLiverson Dongo, uMpho Ncube, loThamsa Nqamlile. Then saba le solidarity message enikezwe nguChristian Lubasi Kalaluka.
Kugcina ungasela ukuthi inhlanganiso yenu le iyamukeleke okunganani eZimbabwe.
Wonke umuntu unxusiwe kusukela amasonto, ama civil society organization, izakhamuzi, abafuna club lakho konke abaqhubeka ngezopolitiki, ngoba umhlangano wentuthuko awukhethi muntu. Sizexoxa ngendaba yezihloko nemigwaqo ngathiya bani phansi. Umhlangano lo awudingi kwamukeleka kulo ongafuni intuthu. Abantu bayazenzela bazakhele inhlalo yabo. Yikho ke okujongwe iphutheko lokho. Yikho okuqhangelela ukuthi ensukwini ezilandelayo kuhlafunwe leli thambo. Ngizathanda ukuqomosela ukuthi lo ngumhlangano wokuqala ogoqela wonke umuntu eMathebeleland. Ke kuzokhulunywa ngohlupho lweMathebeleland singagalili, sizekhuluma ukuthi indaba zethu sizazilungisa njani. Njalo sivumelane lokuthi kusukela la kumele kwenzakaleni. Asicabani lo muntu, asijonganga muntu, asijonganga kulwa, sikhangela ukuthi hayi sithi nantu hlupho lethu sizalulungisa ngalindlela. Wena ke ofuna ukucabana lokuthi thina sikhethe ukuzilungisela njani izinto zethu, umhlaba ukhangele.
Umnumzana Joshua Mhambi, isiphathamandla senhlanganiso yePhutheho, ubekhuluma ecingweni le Studio 7 eseSouth Africa. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi kulezizalwane zakwele South Africa esezicapha umngcele zingena eZimbabwe ukuzohlatshwa ijekiseni yeCOVID-19. Akhona amakilinika eZimbabwe abhadalisa amadola elemelika angamachumi ayisikhombisa ukuthi umuntu ahlatshwe lijekiseni. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi uhulumende useyekethise imigoqo yokuthi abamabhasi labamakhombi emaphandleni akusamelanga babe lesivumelwano lenkampani yeZupco ukuze bathwale abantu. Iphephandaba lobulembu eleNews Hawk libika ukuba isiphathamandla sikahulumende wele South Africa esigabeni seGauteng, unkosikazi Faith Mazibuko, uthi bacithe ixuku labantu kade bengenisa igolide elizweni lelo okungekho emthethweni bevela eZimbabwe. Fika phose isigidi, igolide elitholakeleyo ngelibiza inkulungwane zamadola elemelika afika phose isigidi esisodwa, $782,000. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Umsakazi wesitudio 7 linjani lonke. Ngicela ukubamba kancane indaba ka-Witness Dube, othi yena udilile omama kulokunye okumunyethe ngiyo abayo abakufunayo kakhulu lapho. Ngicabanga ukuthi mina awusoze ukuthi wena isibo sicele amawo uthi kube sasadla kuphela kunjalo ngoba ngifuna inyama angifuni wu. Ngicabanga ukuthi kuyikuphambanisela abantu kakhulu kakhulu okukhulu kakhulu ukuthi njengabanye ngabe babona nje ukuthi hey babisela abantu emuva ngoba abantu bayasasa abantu bathelezini. Ake yini iqiniso elikhona lona lelo. So xa kusenzakala ezinye zezinto esinjengazo nalezi ezipanitha uzulu kanti-ke into yavunywa yapaswa ngozulu jikelele okwamanje sesiyapaswa ngasisi sokusidanisa kakhulu sokusidanisa kakhulu kakhulu nxa ikuwukuthi iyihulumende yabantu bekufanele mpeli phendule bhekhe ebantwini abantu beyizitholole ukuthi kuhle kumbe noma kubi kodwa lapha sesiyeziswa ukuthi ngiza siyafuna kumbe kasifuni ngoba bona besithi bale-protect majority ephalamenti bencediswa ngabangani babo omonje. So into engani ibuhlungwana kakhulu 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 abantu bakhala bakhala mpela sazi ukuthi kungenziwa kanjani lokho ngoba ngicabanga nanxa ingaze iye emakhoti ya angiboni ukusiba nesisombululo kangako lapho. Ngiyabonga basakaza kahle mina ngingumoya selo wafela
ngibingelele ku-Studio 7 basakazi bami abahle ngiyathemba ukuthi inkosi sanigcinile nonke ezaratshisa awutungamile inkomo lonke obathabile masuku ngalibala mpela ngaze liyophumila. Umbuzo wami enginawo basakazi bami abahle ukuthi kanti eZimbabwe eZimbabwe kungani i-diaspora vote ingabi khona ngubani onqabayo ukuthi i-diaspora vote ibe khona. Umbuzo wami nje okwanamhlanje ngibhekise lapho basakazi bami kunzima ngobuhlungu siyababona South Africa bala ama-diaspora vote izizalwane zalayo e-South Africa mangabe mhlawumbe kuvoto ziyarejista kulawo mazwe ezikuwo zivote ama-vote account khona ngale beletha ama-results kanti kungani eZimbabwe ngubani oyalayo ukuthi i-diaspora vote ibe khona ngoba siyidinga thina singabantwana baseZimbabwe. Ngiyabonga basakazi bami ngiyabonga kakhulu inkosi nenzele kahle.
Sawubona msakazi we-Studio 7 kanye nawalaleli bonke ngiyalibingelela mahlaba ezulu. Mina nginenkinga yendaba yokukhulunywa ngabantu be-MDC Alliance bona behlala bekhala ngokuthi kusha amalunga e-MDC Alliance thina-ke abemthwakazi Republic esiboshwa nathi mihle namalanga asikhulunywe thina sinjani asingabantu na or asingabantu baseZimbabwe singabantu bakomthwakazi bese kucace nje ukuthi thina asingabantu baseZimbabwe singabantu bakomthwakazi benqume le lizwe sizimele once because uma bekhala bona bakhalela bona njenge-MDC Alliance thina abakomthwakazi abasikhaleli abaminathi sibambisane nje ukuthi sikhale sonke sikhale sonke ukuhlingezeza lithifa bona bakhala ngabo kuphela thina masikhala singabemthwakazi sikhala labo ukuthi nababoshwa bona ngabekhala bakhala bodwa. I-MDC Alliance inayo ine-tribalism inobandlululo nayo labo bangabantu ukuthi bengangena embusweni bazosibandlulula futhi asisayifuni nakemile ukuze i-MDC Alliance. Ngiyabonga msakazi wami.
Sanibonani ku-Studio 7 sanibonani ku-Studio 7 ninjani? Hawu ngiyaphila ngiyaphila ngiyaphila. Hayi siyabonga mpela indaba ezinhle nizithumelela zona eziliqiniso njalo. Ngibe sengicela ebantwini basemathebheleleni zonke nje inhlanganiso ezikhona emathebheleleni ukuthi nangingabuza nje mina ukuthi kuze kuwenziwe i-unit ama-distance ayemangaka egangeni awayenza ukuthi kuze kwenziwe i-unit nomfomo nomgabe ayemangaka ama-distance ayekhona esigangeni. So singahlala siloko sithi kuyavotwa akuliwa kanjani? Hayi sizosokola kakhulu. Ngiyabona
libona nisalibona nibasakazi ku-Studio 7 okukhulumayo ngu-David lapha e-Johannesburg eGoli kodwa ngokuhlala ekhaya se-Cholocho. Hayi siyabonga basakazi indaba elisithulela zona nami namhlanje ngithe sesisithi isikhathi indlalela kanti engidlulise nalo olwamuvo inkinga esinayo eZimbabwe. Inkinga esinayo eZimbabwe inhlanyelo kamgaki umgaki wasitshiyela inhlanyelo embi laba abantu bezalo i-PF abaveze umuntu wabatshiye bayifundise imithetho emuvo umgabi gabi yena wayengenayo vele i-leadership lwaba bantu wayenjengumuntu ongogombela kwesakhe balaba abantu labo basala belaleyo mqondo ukuthi bangogombela kwesaba abalandaba nomuntu laba bantu they don't care about other people. That's why ubona belisa zonke izinto abakhumbi kahambi kobulawayo bavala amabhoda bayeza yonke le nyakanyaka abayenzayo kuyikuthi they don't care about other people isenje abayifunayo nje ukuthi ezinokubona kubahambela kuhle kodwa hhayi siyathithi-ke lilanga ebhaphuni lisegasha kuzabaphelela ngelito. Uyabona
thank you.
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu lisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +12024650318. Kwezemelika. Ilizwe leMelika lithi selenelise ukwehlisa inani lababanjwa igciwane le-coronavirus ngesilinganiso esijabulisayo. Inani lababulawa ngumkhuhlane we-COVID-19 selokhu igciwane le-coronavirus laqala kweleMelika nyakenye ledlula kancane ingxenye yesigidi 595,811. Sixoxe nesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweleMelika, umnumzana Raphael Mthombeni, saqala ukumbuza ukuthi umumo wegciwane le-coronavirus unjani esigabeni se-Texas lapho ahlala khona.
Emavakande ngiqale ngokuthi langelihle bomama emhlabeni wonke abake bakhangela i-COVID-19 njengento engumkhuhlane omangalisayo obulalayo. Kuke kwathi nje kwesinye isikhathi xa usukhwela kakhulu lapha e-Texas sewuhlala kubomvu kuphela, kungena abantu ngama-thousands ezibhedlela lapho bangathi bayethuka khona kancinci. Kwangathi kuthi niki sibili amamask uyathe zitolo uthole kula mamask uyathe mabhenki lapha kula mamask. Kodwa-ke kwaya ngokuya kwesikhathi ugavena wakhona wathi akusizile ukutholokho, akusweleke ukuthi abantu babeberoke befaka amamask. Ofaka imask kathesi lapha e-Texas ngonjengami owesabayo ofisa ukuthi avikele impilo yakhe. Kwesesikhathi uyafika kwezindawo bakukhangele kungathi kuthiwa bangaze bakubuze ukuthi kathi ufakeleni lokhu ufakeleni khonokho. So-ke sekungathi nje abantu bayabalwa abazivikelayo lapha nalapha. Embona belokhu bengathi bayawafaka yilaba abasebenza abantu ngezikhathi zonke. Ngathi thina laba abachaya amathili ezitolo kumbe laba banjalo. Kodwa-ke abanye laba i-public usubala abafake amamaski, abaningi sebengathi bayazihambela nje, sekungathi ungumthetho right lokhu ukuthi kungafakwa amamaski. Kodwa-ke ngiphinde ukwenzela ukuthi labalaleli bezwe khonale lapha abakhona ukuthi imaski iqakathekile kakhulu, ngoba kungasiyo maski le nabe nasizela amadokotela labonela bakhona baphila basizwa yiyo imaski.
Saba yini ngobuningi abantu ijekiseni ye-COVID-19?
Bethukile sibili abantu lapha e-Texas kusaqala. Wawusithi ma usiya lapho kuhlatshwa khona lapho, ngoba thina esi-over 65 yithe sasihamba phambili ukuthi siyehlatshwa kwakuhamba ngeminyaka. Wawusithi usiya khona ufice umzila lokho esithi yilayini i-queue ibhoda lezizu itholobeli siya khona. Uchede-ke lawe uchede uzu uthi maybe 2-3 hours ukuthi uyengena emnyango lapho kuhlatshelwa khona. Kodwa-ke kwaya kulokhu kusehla sizwa kuthiwa khathesi hhayi akusela bantu abahlatshwayo. Kuleli zinga lakithi ngapha esithi thina yi-Johnson County kumbe i-Tarrant County isigaba sakithi ngapha bakhuphile embikweni lapho ukuthi hhayi abantu sebehlile kakhulu, babehlaba 4,400 ngela, kodwa kasi sebehlaba 400 kuphela. Sekungathi laba abahlabayo batshona nje bemelela abantu njengalokho. Ukuthi kwehla kodwa kukhanya kwehla ngoba abaningi sebehlatshiwe laba befuna ukuhlatshwa. Sokusele bonaka ontamozibo abathi kabakholwa kujekiseni abangafuni ukuhlatshwa. Yomumo we-COVID evaccine lapha, kodwa-ke yona ikhona sibili isegcekeni imahala abantu bangaya bayehlatshwa.
Lo ngumnumzana Raphael Mthombeni, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweleMelika esigabeni se-Texas. singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ngesikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Uhulumende weLebotswana ulandula imbiko kahulumende weZimbabwe eyokuthi uyingxenye yohlelo lwebholoho lekazungula eliphawulwa lamhlanje. Ezinye njalo eziphathamandla zamabandla aphikisayo ezibalisa eleMthwakazi Republic Party leMDCT ziyaxoxebuka zisiya kubandla leZANU-PF. Silugqiba ke lapha uhlelo lolamhlanje olivalelisayo ngoChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.